siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso kahulumende weMelika encedisa abalambayo labaswelayo emhlabeni jikelele e-United States Agency for International Development ithi imuli zeZimbabwe eziningi sezenelisile ukuzimela ngenyawo ngemva kwenhlelo zokufundisa abantu ngokulima lokufuya. Indlala eselizweni ngenxa yokungani kuhle kwezulu isibangele ukuthi iningi labantu ikakhulu eFilabusile qhubeke ngokwemba amatshe aligugu lanxa kule ngxaki eziningi kulomsebenzi. Umlobi uMnumzana Bhekizwe Dube uthi uselolonge kutsha ugwalo lwakhe oluthiwa emzini wexhegu lwaba yi-second edition njalo ulungiselela ukukhulumisana lohulumende ukuthi lusetshenziswe ezikolo. Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso kahulumende weMelika encedisa abalambayo labaswelayo emhlabeni jikelele e-United States Agency for International Development ithi imuli zeZimbabwe eziningi sezenelise ukuzimela ngenyawo ngemva kwenhlelo zayo zokufundisa abantu ngokulima lokufuya. I-USAID ithi isebenza lezakhamizi endaweni ezijiyeneyo zelizwe izihlomisa ngenhlelo zentuthuko ezigoqela ukufuya inkomo, imbuzi, inkukhu kanye lokulima. Isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Thabisani Moyo uthi banengi kakhulu abaphathiswe inhlanganiso le asebesenelisa ukuphilisa imuli zabo kuhle.
Zikhona imuli eziningi ezijabulayo zikhuluma kanje. Ngizaqala ngokwazisa ngomthimba obekhona esigabeni seGwanda lapho imuli ezathola ulwazi olukhona kulezi nsuku olwe-artificial insemination. Kusenzelwa ukuthi bathole umhlobo ongcono owezinkomo ozabanika inzuzo ephezulu kulante ababekade beyithola. Sikhangele njalo ukuthi siphathise imuli eziningi esigabeni sakusiphepha lapho inhlelo zethu ze-agribusiness zihlanganise izakhamizi namabhizimusi amakhulu athenga lokuthengiswa kwenkomo. Babiza abantu bako-grills ukuthi bayethenga imbuzi esigabeni sakusiphepha ngale. Iningi lethu bethengisa imbuzi ngemali engange-$30 kodwa-ke ukusebenzisa ama-organized markets enelise ukuthi izimuli zethu zizuze imali engaba ngama-$50 kusiya kubo-$60 ngambuzi inye. So lokhu-ke kuyanceda kakhulu imuli ukuthi zithole ukudla uma zingaze zithengise izifuyo zabo. Njalo futhi sibona imuli eziningi zisenelisa ukubhadalela abantwana babo ezikolweni kanye lokuthola imali yokuzuza ukuya esibhedlela.
Ungazithembisani izakhamizi emaphandleni ezizwe nge-$20 million eliphe inhlanganiso ye-World Food Program ukubana ithengele abalambayo ukudla?
Into eqakathekileyo baba Nkomo ukuthi i-$20 million leyo ikhona nje ukuthi iphathise, kodwa-ke umsebenzi omkhulu uzamele uyenziwe yizakhamizi zethu. Zisiphathise ukuthi sitholele labo abashelisisayo ukudla. Sikhethe abantu abangenelisiyo ukuthi baziphandele. Njalo futhi ngizathatha leli thuba ukwazisa izakhamuzi ezifuyile ukuthi kuhle ukuthi bathengise ezinye izifuyo zabo ukuze benelise ukuthengela ukudla. Ukudla kokufida imuli zabo lokudla kokufida inkomo zabo ngesikhathi kungasatholakali amadlelo emazweni.
UMnumzana Thabisani Moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-USAID ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Ukusenjalo, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai eFilabusi uMnumzana Zenzo Ncube uthi indlala eselizweni ngenxa yokungani kuhle kwezulu isibangele ukuthi iningi labantu kulesi sigaba liqhubeke ngokwemba amatshe aligugu lanxa kule ngxaki eziningi kulomsebenzi.
Inzuzo ayikho kangako ngoba nxa komile legangeni kuyabe komile amanzi kawakho kaatholakali ukuthi abantu benze khonokho nje ukuthi kutshekesha futhi kutshekesha kuyabe kungasebenzi. Inhlanganiso zikhona sibili kodwa zisaphathise kuhle ngoba kulabantu abakhethwayo kakhulu abasele kwaziwe kade bethola uncedo lwemali. Sokuzokuthi bakhona kade bethola ukuthengiselwa ama-50 kg umuntu. Yikho okukhona kodwa kwabaningi hayi indlala ikhona sibi okuvelela kuhulumende hayi angakubona akukwazi khona hayi okwenkomeni kuhle ngoba izulu libuyile phosa inyanga ezimbili linile sibili kuhle hayi utshani buningi egangeni okokuchuba kwenkomo hayi sokudlulile kodwa bekukubi sibi lokuthi ngayizulu azangelibuye hayi inkomo bezizaphela sibi. Unfortunately thina lapha kithi ukhansile kade silaye wasuka wabhubha ukubekungwezana uPF kodwa usebemfakile omunye ngoba sesithemba ukuthi sizakwanza ukuthi sikhulumisane laye nxa engasoze asebenzise uhlangothi kungaba kuhle kakhulu. Lo obekhona sasikhonteste sonke ngo-2013 wasephanga asazange ahlali kanganani wabhubha then-ke kuthethe isikhathi ukuthi bareplace kubisele omunye wakhona. Thina sizange sifilde candidate-ke wangena yedwa bakhonteste kodwa basebengene bekodwa.
Now uzabenzelana abantu?
Ngangivele sengiqalifile ngathi ngingakangeni ukampeni ngangisenza ngangirehabilitate amabhozi ayesesile kuwadi yami ngangiwalandela ngiwalungi ngama-resources ami ngangihambe ngacela imvumo kusobhuko khona lendunini bangidimbela incwadi ngayidindisa ekhansilini eflabhosi ukuthi ngingatholakali sengihlushwa ngoba lamanje ngiseselalo iphepha lakho sinjani.
Ngezinye indlela wawuzadala umehluko
kakhulu 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 ngangizawudala ngoba ngangela ama-programs nje abaningi ikakhulu especially ngangifisa ukuthi khona ngakwenzakala njengakithi lapha komile ukuthi abantu imizi eyi-10 ehlisi ithole ibhola eqondane lapo.
Lowo ngumnumzana Zenzo Ncube isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale efilabhosi. Umlobi umnumzana Bhekizwe Dube uthi uselolonge kutsha ugwalo lwakhe oluthiwa Emzini Wexhego lwaba yi-second edition njalo ulungiselela ukukhulumisana lohulumende ukuthi lusetshenziswe ezikolo. Umnumzana Dube ohlala kwele South Africa njalo edabuka itsholotsho esigabeni senduna uMathupula usichazisela okunenge ngogwalo lwakhe.
Sokuvikezanya ekhaya ukuyakhulumisana labezimseke ngibanike ibhuku balikhangele balihlolisise ukuthi lifanele yini ukuthi lingaba sezikoleni. Kuselibhuku elifanayo nje lamukeleke kakhulu kakhulu lamanje abantu bayalifuna ngisaligodlile ngesizathu sokuthi ngifundi ngilihambise kwabezemfundo balibone. Ibhuku leli lona ngiqale ukuliloba ngo-1999 ngisesekhaya eZimbabwe. Akubanga lula-ke kwaba nzima ukuthi ngithole indlela zokulipaplisha. Lalisesesihloko esithi umango wempilo. Sengifike ngapha-ke e-South Africa ngase ngiguqula indatshana yonke nje ngayiguqula ngase ngiyifaka ngenye indlela. Khona akubanga lula ukuthi ngize ngifinyelele ukuthi ngipaplishe ngoba bekufuneka izimali ezithile. Kodwa-ke ngiye ngalandela imigudu efanelekileyo ngafika labe lakube National Library lapha e-South Africa ngakhulumisana labo bangicebisa kwaze kwaba sekuthi ngiphumelele ukulilokho.
Ungasichazela amafitshane ukuthi ugwalo lolu lumayelana lani?
Ugwalo lolu ngisebenzise umlingiswa omqoka njengokuthi kube yimi engilandisayo. Ngilandisa ekuqaleni ngendlela engikhule ngayo bese nxa sengisegoli lapha-ke nokudinga imisebenzi bese ngihlangabezana labafana engakhula labo sebelisa isikhwili sasekwaluseni ukuthi eyi siselusa wawusihlukumeza usenza kanje so manje lapha egoli thina sesilamandla ukudlula wena. Laba bafana kutho ukuthi ngabafana abasebeizigebenga sebebamba inkunzi sebethwala imibhobho kube sekuvele umbiko ukuthi ekhaya ubaba akasekho. Ngithawu utho ukuthi laba bafana bebengihlolela. Ukusuka kwami-ke lapho ngisiyangcwaba ubaba ekhaya sengivela ekhaya kulapho-ke ukuqala khona ukuvela umuzi wexhegu ngoba ngiyabe ngisesaba ukuyafika lapho engihlala khona ngesizathu sokuthi bayangazi lapho engihlala khona. Bese ngizula-ke le migwaqo egoli kulapho engithola khona ngomunye owesifazane okuthiwa ngumntombi kayisembatha omunye umlingiswa engisebenzisileyo lapho wazafika ke abe sengathi ucela ukubuza indawo kumbe ihotela kanti ule nhloso yokuthi angibambi angihlale ngenze kuseni leyo yokulalisa abe sengihlinza athathe into inso le izanceda umntanakhe ovele egula ngesifo sezinso ofuna ukuthi athole i-kidney transplant. Kulapho-ke okuqala khona umuzi wechwekhu sengisephutsheni. Umuzi wechwekhu ngiwubona ngisephutsheni ngiphile-ke impilo yakomunye umuzi ongaphansi komhlaba oyiwo umuzi wechwekhu ongakazi ubone ngabanye abantu kube yimpilo yasemandulo. Ngilandise-ke ukuthi ekugcineni sengiphaphama laphana la kuvela khona ukuthi bokuliphupho kodwa angeke kulinanzeli iphupho lazo ulinanzele ekugcineni nxa sengiphapheni.
Esingathi ngesilungu inspiration wayithatha ngaphi kanye lokulolimo olusebenzisayo kuyini okwakunika idlabuzane?
Okay, ngiyabonga kakhulu umbuzo wakho. Umama ongizalayo ube lesandla kakhulu ekulobeni kwami ibhuku leli ngoba izinganekwane ayesixoxela zona sisesebancane sikhula lo limi alukhulumayo nje lamanje isiNdebele asikhulumayo sihlukile kakhulu kulesi Ndebele esijwayelekileyo ingathi sijulile. Yiko kwangithathekisa ukuthi ngelinye ilanga ngifuna ukuthi ngibe ngibhale ibhuku. Ngaqala-ke ngisesesikolweni ngababalisi bangifundisayo bake bawabona amabhuku engangiyawabhala ize angilahlekela nje babe ngikhuthaza labo ukuthi kuninawo zaba ngumlobi futhi ukuthi-ke umama nguye obe ngumuntu olesandla esikhulu ekuthini kubhalele libhuku izahluko ezimbili zakuqala zivele zigxile kakhulu ekukhuleni kwami lasembalini yakhe yena umama ngithe ngiyisebenzise ukuze ukube yimbali engeke yafa yaphela ngaye uma.
Lo umlobi umnumzana Bhekizwe Dube odabuka eCholocho esigabeni seNduna uMathupula obexoxa ngogwalo lwakhe oluthiwa Emzini weXhego. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakhasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjeni kwi-intanethi kukhele ethi www.voandebele.com. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lesizalwane seZimbabwe esisebenza kwele Zambia uVusumuzi Sifile Sibanda. Sikhangela udlakela lwenkethabetshabi oluqhamuke kulelo lizwe ngeviki edluleyo. Ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Kunjani khona ngapha eZambia?
Kathesi sokusiya kungani hayi sokuthulisa kodwa amalanga asanda kwedlula lapha hayi bekungamanga kuhle sibili bekulodlakela kuhlaselwa ikakhulu abantu abasuka kwamanye amazwe ikakhulu abeRwanda, iBurundi kanye nabeCongo eDRC.
Luqale njani kahle kahle lolu dlakela inkinga ibe kuphi?
Udlakela lo luqale ngathi inyanga lezi nje ezimbili ezintathu ezisanda kwedlula kuke kwaba labantu abaningi akade betholakala befile basikwasikwa bakhutshwa izitho. So kwasokuqala nje abantu abakade begcwalisa amahungahunga ukuthi abantu abasuka kwamanye amazwe laba lamabhizinesi lapha yibo ababulala abantu bese bebakhupha izitho ukwenzela ukuthi amabhizinesi abo alokhu ahambe kuhle.
Khona ngapho abantu bakholelwa kakhulu entweni zemithi yini?
IZambia yona angithi isekelo sombuso sabo bathi yi-Christian nation kodwa ke iningi labantu abalapha bayakholelwa entweni zobuthakathi bayakholwa ukuthi hayi ubuthakathi le mithi kukhona njalo kuya kulabanye abakusebenzisayo entweni zamabhizinesi le misebenzini. So kwathi kuqalisa ukutholakala abantu befile bacunywacunywa wakhitshwa izitho abaningi baqalisa ukusola ukuthi kulabo somabhizinisi abangaba besenza lokho so basebesithi bona izizalwane zakwamanye nazo la business lapha kusho ukuthi yizo ezenza lokho then kwabe sokuqala ke udlakela abantu besuka be ngene ezitolo zabantu bona abave tjontsha impahla be tjontsha ukudla besenzana kube lokulimazana
ngigcine kulaba kwamanyamazwe ababili abalumatiswe ngomlilo obacha bafa bakhona abanye abasuke bafa ngemva kwalabo
besingakezwa imbiko sibile semthethweni esuka emapoliseni la ithi uqamba bona ababili kuphela kodwa amahunga-hunga nje nxa abantu bekhuluma hhayi kukhanya kungaba nje bekhona abanye abafileyo kwamanye amalokithi kodwa hhayi ngingakuqambela amanga nxa ngingathi ngiyakwazi ukuthi kwenzakale ngathi mina
Udlakela lolu luqale esigodlweni iLusaka alukasabalali yini ngezinye indawo
Kwesethukuzwile thina kukhona apha esigodlweni eLusaka besingakezwa ngamanye amadolobha ngoba eLusaka ngathi kwaqala nje elokitini elilodwa kwangani kuyalumatha kwagcwala kwamanye amalokithi yikho lapho kwagcina sokuzwakala ukuthi eKhanyama kwafa abantu ababili omunye batshiswa kwasala kungakhanyi lokuthi bekungubani so kwasuka kubo Khanyama kwazwakala sokucela kubo Bawuleni Chayisa ngathi amalokithi wonke nje ase ahlala abantu abaningi eLusaka kwagcina kulukhona udlakela lona
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala lokusebenza khona ngapho njengawe ohlangana lazo zithini ngalesi siga
ngingathi bonke abantu balokwesaba lokwethuka nje ngoba into engajayelekanga eZambia ngathi abantu beZambia nje besibazi njengabantu abathuliyo abantu abangathandi udlakela so lokho kwenzakale amalanga lasanda kwedlula kwethusa abantu abanengi kodwa ke hayi bengingakezwa abeZimbabwe abangabe belimele kumbe laba abazithole bephakathi kwalolu dlakela
Ubona baningi yini abavele eZimbabwe abasebenza eZambia ikakhulu ontanga
banenganyana sibili kwabasebenza lapha bevele behlala lapha ubesokufithi bakhona abanye ababuya phose nsuku zonke ngamabhasi bezohoda impahla bethone besebenza lapha babuyele
ukhona kuyaphileka yini eZambia nxa sikhangela ukutholakala ikwemisebenzi nxa siqathanisa lempilo eZimbabwe
hayi nxa siqathanise iZambia leZimbabwe iZambia isasengcono kakhulu of course labo kukhona okuyake kubakhathaze lapha lalaphayana kodwa hayi ukuphileka kuyaphileka sibili ngoba ngithi bona balokho besebenzisa imali yabo and ngathi iviki le esanda kwedlula imali yabo ikhanye sibili ingani iyaqina ngoba ikhwacha last week lalikubo $1 ibisinika about 12 kwacha kodwa kathesi ikhwacha seligengile seliku-9 so kuyaphileka nje lokuthi ukudla konke kuyatholakala le msebenzi nje hayi ikhanya minengi sibili la
hayi ibe kukuhle ukuba lawe umnumzana Isibanda siyabonga kakhulu
lami ngiyabonga bakankomo
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesizalwane seZimbabwe esisebenza eZambia umnumzana Vusumuzi Sifile Sibanda asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo unguntungameli Nkomo lilala
sibonge untungameli Nkomo Studio 7 Wabesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Namhlanje yakhujumoya uthandaza Nkosi yami yacela ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi kanye nawe
Man of Influence, besithi kanye nawe olivalelisayo musithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.